amakhulu ezalwane zakwamanye amazwe eningi labo kungabe Zimbabwe babotshiwe ngamapholisa elokishini le-Deep Sloot ezindlini, abanye endleleni, abanye ezitolo besethesa umlando kuba selizweni ngokungekho emthethweni. Abanye babikwa sebebalekele kwamanye amalokishi. Lokhu kungemva kokuba izakhamiza leli lokishi zitshengisele okwamalanga zifuna abakwamanye amazwe abahlala kulindawo kungela mvumo yokuba selizweni baphume baphele. Lokhu kutshengisela kuze ngemva kokubulawa kwepholisa lezakhamizi ezimbili. Amapholisa abegcwele ndawana yonke kuleli lokishi ngemva kokwethekelela kwamphatha intambo ogatsha lwezamapholisa uMnumzana Bhekisicele.
Make sure that our roads, our streets are safe by increasing.
Ngifuna bezogcina ukuthula njalo bacwayisise amacala okubulala okuthiwa adalwe kuleli ilokishi.
To make that visibility to be there in 24 hours.
Kodwa ke inkulumo kamphathi intambo wendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Zwaledi ayethule kuzakamizi ze-Deep Sloot yiyo echiya bakwamanye amazwe bezonde beganu nabo.
Just this Tuesday I signed a list of 1000
Ngolwesibili sibophe abokuza abedlula inkulungwane bonke sebephuma ejele ngamacala okubulala lokubamba iganyavu. Ngibabuyisele kubo ngoba yizigadi.
Lokhu sekusolwe kakhulu zihlanganiswa ezimele amalungelo bakwamanye amazwe sithi linkulumo ikhuthaza udlakela lwe-xenophobia. Bathi njalo uhulumende bengelalungelo lokuthumela amapholisa kusiyagonjolozelwa bonke abakuza kungela bufakazi bokuthi yibo abadala amacala wonke la okuthiwa bawenzile. Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ithi funa siqinisekiso sokuthi amalungelo ababotshiwe labo azahlonitshwa kanti bakhona bale mvumo yokuba kwele South Africa ababotshiweyo. Kodwa ke sinye isakhamuzi se-Deep Sloot uMnumzana Khaza Masuka sithi bathokoze kakhulu ngokubotshwa kwabokuza laba njalo sebezizwa bephephile.
Bayabulawa abantu, bayarechwa, kwenzeka everything, into ezibuhlungu ebantwini and zenziwa ngabantu abaphilayo. Ngoku sekufanele ukuthi siphile ngenye indlela esingayi-understandiyo. Utsho ukuthi thina bantu balapha eSouth Africa asikhuselekanga.
Kusenjalo bakwamanye amazwe abahlala elokishini le-River Park labo sebehlalele evalweni njengoba lakhona sekuphume isaziso sokuthi abokuza abangela maphepha okuhlala kulelo lizwe okusemthethweni ngabaphume baphele ngokuphangisa ngoba bazawukhomba olotshwala. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.